Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani zilubandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Bandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esithethiswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose.
Kungakho-ke icala uXaba alethiswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko.
Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya.
Njengoba nibona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili we canvas le Canada, Europe kule UK kule Ireland.
Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe intshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo.
Ungagcina uphenduka uswele iphenduka ngenxa yokuthi uthengi yakunika ibhondi. Bhondi leyo wona umubona ukuthi okulandelayo okufunayo ukulesiya isitolo esifuna semali. Kathi ukuthi bekunika i-change kwalezo suyathenga laphana kayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esethiswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose. Ibandla le-MRP laya eplazini leli ngombimbitho lisithi liyaphathisa umnumzana Brian Davis ngoba wayesethathelwa iplazi ngumnumzana Ambrose obikwa isekela ibandla lezano PF. Ngemva kokungena eplazini okwenziwa yi-MRP, u-Ambrose watshela amapholisa ukuthi kucatshe impahla embalwa ebalisa isatifiketi sombhobho lemali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $145,000. Ibandla le-MRP liyalandula ukwethulwa ngumnumzana Ambrose izolo kulamanye amalunga ebandla le-MRP ayisithoba munwemunye ake avalelwa esitokisini okwenyanga ezimbalwa abesemthethwandaba batshelwe ukuthi babuyele ngeviki ezayo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Simbuza ngodaba lukamnumzana Xaba.
Usiyatsha ihola le-6 lesithupha ngemva kokuba ebizwe ngamaphoyisa e-Central lapha azihambise khona kusiya emini yantambama. Basebefika ke bemvalela amalunga ethu awe-Security Department abehambe laye. Icala lakhe alethiswayo esicabanga ukuthi kulicala abazithekela lona lisukela endabeni eyayenzakala mhla ka-8 March entaba zinduna Mountains lapho thina njengemthwakazi Republic Party sahamba khona siyancedisa umlungu uDavis owayesethathela indawo yakhe isikiwi sezano PF u-Ambrose Floyd. Ngemva kwalokho-ke sezwa sokuthiwa mina noPatron Xaba siyafuneka eBulawayo Central Police Station ngoba u-Ambrose Floyd wareporta ukuthi wacatshelwa imali yakhe engange-$14,500 kunye nesithupha sombhobho. Lokho kwakungemva kokuba ebusuku mina ngavakatshelwa ngamabutho lamaphoyisa behlome bephelile befuna ukuzongireyida endlini yami abaze bangithola. Kungakho-ke icala uXaba alethiswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko ngoba konke lokhu akulanto eliqiniso eyenzakala ngakho. Ngicabanga ukuthi kungamaqhinga nje ukuthi besibophe besithole lamacala njengoba nje ZANU-PF government iphethe ithwele nzima ngalokhu iNtshakazi Republic Party kwenzayo eMathebeleland ivula abantu bakithi ingqondo ngokuganga kwabo beyiZANU-PF.
Manje amagqwetha athini, ahambile yini ukuthi ayokuzwa okuningi ngaleli cala?
Yebo, ngiyabonga babugande. Amagqwetha sikhangelele ukuthi azahamba kusasa ekuseni ngoba layo i-court kacaba ikhangelele ukuthi izongena kusasa ekuseni e-Tredgold Magistrate Court. So ke okuzavela ekuseni kuzayaziswa abantu, especially nxa amagqwetha sethe ayafika khona ngale eBulawayo Central Police Station.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lokhu sikudaba lunye, ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane omhlaba. Leli bandla libikwa selikhona emazweni aphetheya abalisa eleBhilitani, Australia, Canada kunye leSouth Africa lamanye amazwe ambalwa. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leli ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iphathi iqinile kakhulu. Njengoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe kule UK, kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where your ground zero phela ikwesuku esuzama ukuthi sokulungisa. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti yindaba abadala abantu bakithi bengazibuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya, yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Ukungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi besingabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirali abakade bekwenzile online. I think ibi-organizwe i-MTC eyalapha e-America, bekulo Chief Ndiweni, I think bekulomunye oyinye iphathi yasakhumbula ukuthi iphathi ebikhona lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasele ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele, thina njengamaphathi amancane sile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele state missionary, iparty esivele isihleli isitshele ukubusa abantu, yiyo thina ama challenges esilawo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMelika. Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe entshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi uyalungisa uhlupho lokusilela kwemali lolwentengo yempahla ezitolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye ingxaki ezibhekane labosomabhizimusi, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu ichange le?
Bayakhuluma bese omunye esetsho ukuthi ichange yerandi ukuthi ichange leyisa kanjani. Ngingakunika ama-bond. Omunye esehlukane ukhulume ukuphele sibi ungadinganga uphumele imali yakho yona le. Anisho ukuthi kuphilisa nzima. Ungagcina uphenduka uswele ichange ngenxa yokuthi ichange iyakunika i-bond. Bond leyo nokubona ukuthi okulandelayo okufunayo ukulesiya isitolo esifuna semali kathi ukuthi kuyakunika i-change kwaleli suke uyathenga laphana kayikho i-bond yawulifuni ekuyikhathi yangena uphume sibili ungathenga malini.
Kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga?
Iqiniso izenzo zihlangelela zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe fithi siyakunika engaka ngelanga kumva ngaleso sikhathi sebenjezela kancane mbosokuza kwenza ukuthi kusasa ungavukeli nawukungenanto emqoka engaphezulu kodwa uyazifaka kasibili iindwendwe zikhona lanxazinakinkulu okuyama okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi esikhanisini isikhathi kuthole zingasekho kukanti abantu bahle bakutholise ukuthi ayikhathi sakusela mali bahle bahamba abantu.
Nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla-ke kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono?
Kuyangihlula khonapho sizi ukuthi angikwazi ukuthi sekungcono ngayiphi imali. Uyabona ukuthi akunako ngcono intombiyana. Nxa wena ulesitolo sakho kukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi ufike i-customer ephethe i-bond uzathola ukuthi umuntu lwana uza kuxotsha ngendlela ephansi nge-bond kube yimali eningi kakhulu kanti phezu kwalokho ungenayo nanto kwekusuko. Sekungcono senzeni kuhle safakizile yini kwabanini bezitolo kodwa nxa usufinda kakhulu konena kulokho labe sokungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhuluma.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeSouth Africa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani lababanjwa beligciwane leli ngelanga. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele-South Africa, e-National Institute of Communicable Diseases, NICD, hithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilo mkhuhlane we-corona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Lenhlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba ukuphuma kuhlandla kumbe i-wave ye-corona kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lisuka kumatshumi amathathu 30% ngontulikazi. ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD unkosikazi Michelle Groom uthi lezi zindaba ezimnandi lobanje kungatsho ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Nationally we reached this over the weekend.
Njengelizwe sesiphumile ku-third wave lobanje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
In fact, not yet having crossed that threshold.
Ukuphuma kwe-South Africa kuhlandla lesithathu yinto esiyemukelwe injabulo izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. Iningi labo lihamba lokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa i-coronavirus kwele-South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ekusimusi nxa amanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehla-ke sokubaphe ithemba lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokwenqabela i-corona. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Bona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla mase sifika kubo 500 ukukhomba konathi sekuzamekela ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sokuphunywa ku third wave noma ngabe u fourth wave esiza mhlambe Toronto lejovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe i-coronavirus asebehlatshwa amajekiseni okuvikela i-corona gcweleyo sebesedlula izigidi ezisishiyagalombili 8.4 million. Nesiro 7 Johannesburg kwele South Africa inxuso kumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi bakhona abasakhulayo asebephila ngokufuya inhlanzi bethola inzuzo efika kunkulungwane zamadola emelika ngenyanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa aselemitshina ezakwenza abhadalise imali yamafayindi emgwaqweni ngoba abatshayeli bezenelisa ukukhokha ngemitshina yamakhadi ebhanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kustudio 7 salibona abantu bantu linjani lonke ezindawo ngezindawo okukhulumayo ngukomo ngokwaka ngomvundlane etsholotshwa kwamayeza omzalo ke ngiyohlupho bantu lapha ke lingincedise mhlawumbe ukhona ongaba lolwazi. Hlupho lwami lusukela esikolo kulo thisha ukuthi awumoletha uncube ngimthole ebhanisha umntwana last week ethi umntwana kalayinisori ithayi leyo ma uyidinga itholakala ezitolo la ngabhoda izitolo zonke ebhizinisi center langayiswela ngaze ngayithole lawaye kodwa umntwana lokho epanishwa. Manje umbuzo wami uthi kathi umntwana upanishwa njani ngento yomzali? Kuba bendinga ukuzwisisa khona abantu abangangincedisa sibuza faka nje le namba zami. Upanishelwa umntwana ngento yomzali ngoba umntwana phela akathengi tie. Umntwana upanishelwa kwabo mhlawumbe ulethile kumbe kakamanga. Namhlanje bambiza ke labana abantu bathi bona kimi sifike laphana kulo meeting hamba lo munye umfowethu. Bathi ngangeni la emfowethu kwahle kwangicaphula vele kwindaba kwakhona. Bona baningi bambiza bebaningi bathi ngingene ngedwa lona kasale phansi. Ngabuza ukuthi njani? Sangathi sitholani so lami ngangena vele inhliziyo ingani sinyambithi so masifika laphana bathi nangixolise ngixolisa ini umntwana epanisha ngento engadingiyena angithi anti umntwana umele epanishele okwako kuni le wethu wathi hayi umntana wako uyasamdingi la esikolo lo deputy head ongumfazi uwedi uncube la isibo udeputy head ongumfazi lo laye uthi yena ngeke sakwanisa ukufundisa umntanami ngokuthi ngoba ngikhomplainile ukuthi umntwana ubhaniselwana ngento yomzali ngifuna ukwazi ukuthi kuyiqinisa yini khonokho phezu kokuba bele minyaka yonke abantwana bengafundi nge-COVID lana wapanishwa namhlanje futhi ukuze bengibuye ngesikolo bamthuma bemsuka esikolo futhi ukuthi ezombiza yeqe futhi izifundo kambe kuliqinisa yini bantu bakithi ngicela lingcedise khonapho ukukhuluma uThembisa Nkomo ngichazi inamba yami ithi 078 43 92 116 hlala khonapho kumvundlane etsholotsho hliziyo yami kubuhlungu sibili kakhulu into eyenziwa amatitshala ukuthi kanti isikolo sesenzika titsha yini kanti kanti umuntu lona uyahola yena so mayide angefundisa umntanami kathi uyancedisa yini laphana ukuthi umntana afundi ngoba mina ndiyaye mbhadala ischool fees so uba mbhadala ischool fees antiyena uyabe hola okwenza etheni umntwana akasamdingi laphana yini bate umntanami kabasamfundi mtransfer ngathi hayi limkhiphe line limxoshe esikolo lingamxotshe nizamdingeke esinye isikolo kodwa lingakamxotshi vela ngeke mthi labantwana abayi-two asebafunda khona phana labazukulu abafunda khona phaa kuyimembhadala ischool fees lamhlanje sebesola hayi salincedi ngoba into le yenziwa njani into enjalo ngikhiphe umntwana ehlala ekhaya ngoba kulasinye isikolo esiseduze phela ngithi bona basitshela ukuthi bangishuda ngoba angifundanga ngicela lelo kule rekhodi balwe bantu kustudio seven ngiyayicela
istudio seven umhlala wasezimbabwe uhluphe esinalo ezimbabwe asoze sele usuqede ngayi-MDC alliance lezaphu lo mthwakazi bengabambananga besilwa inkunzi ngangazisilwa kufa ubunyonyo lotshani so into engiyicelayo lapha kulawo maphathi womathathu ababambane ukuze bakhiphizane bengaze balwa bona baphoselana amazwi aqatha ingazathi babangayisithwayo ngayizinto ezibangayidaba akusebenzi izambia nasiwinile iyouth inile yalwa bavota bonke abakhampeni ukuthi abantu abayivota batshengisele ukuthi benzani ngisiyabona ukuze sinqobe uhluphe esinalo asoze saliqede ngale ndlela esihamba ngayo
salibonani lonke bathandwa balaleli labasakazi mina ngomhlatshwa lapha bazalwane abathandekayo kanti kungani sibulalana thina sodwa kambe nxa uza ngitshontshela ngivele ngizihluphekela ubuye ungikhalise usuphenduka usiba yimpi yegugurawundi eyaqeda abantu phela lokhu ma untshontshela kufana lokuthi uyambulala liyabona uhulumende kalandaba lakho lokhu ukuthi noma siyatshontsha senzani umuntu uyabotshwa namhla kusazovuka uphandle kodwa yena ekulimazile khathesi kaqakathekisi udaba lolo legugurawundi uqakathekisa izijeziso zenotho kodwa ungakhandi ukuthi ilizwe lezimbabwe linothe kangakanani ezinigejwayo ziningi khonapha labantu ababuya abavela emazweni besize efolosi laphana ungumnotho konke khona lokhu kodwa hamba usuke kobulawo ukhala umgwaqo wenyamandlovu ukuthi ufe njani kathi izimali zakhona zonke ziya zonke lezama-toll gate thina sikhuluma kasazi lutho kodwa into esiyabe siyibona ngiyabonga ukutsho lokhu
ye linjani ngapostu seven Moses Bafana okhuluma echolotsho ngibhala suku zonke azifundwa namhla kumbe kufunde ezesindebele yodwa kumbe ezimbili kodwa imangalo yami ingafundwa inkulumo engangilayo ngeyokuthi kudala lokhu kwakhulunywa amabhishobhi la ayeroma ayethanda kakhulu ukuthi elisine lamabhuku kodwa namhla omnangagwalaba basebemphendukela bethi urongo ubhishobhi kumbe ngenxa yokuthi urongo ngenxa yokuthi umndebele undlovu ngenxa yokuthi kathesi kukhethiwe ndisakhumbula idinyane bakhethwa bona bogawule baxotshwa lobo Jonathan ngenxa yedinyane lakalokho vele kube njalo kodwa ugawule yamangala namhla yamsola la Monica Mtsanga njengoba indoda yakhe la yaxotsha uJabulani Sibanda ukuze athathe ubuchairman yena ngiyabonga
salibonani kustudio seven lonke umhlaba wonke sijikelele linjani bu khona nathi hayi siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngeke ngabona ngale sayidini lakomtshina ngale kuthatha umgogo olwesizukulwane lezizukulwane ugogo lwana wathatha impela ngoba engazazi kushuthi ngabe labo ma-8 years ngugogo lwa bengaze bele sithupho engaze bele bhedi wathatha kukuhla zange kube le mbuzo labantu abakhe bebengakaze bele thupho wathatha hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhle hayi akuzange kube lo kuthi kuyadizwa nambe kuba khona ini hayi siyakubonga lokhana kakhulu sishayele iso mpela basebenzi kade besebenza impela labantwana abasebenzile welcome ngapha kubathu bani what seven lo heyi hlale ngikhala ngaye lo problem bonile anti kade besebenza kathi sekubuya ngapha kuwhat seven so kufaneke siye siyothenga sesithenga ama-afdavide lawo sesithenga sesidula ama-photocopy sesihamba siyakufotocopa ezikolo lapho kunemtshini ekhumbula high school imtshina yabo leyanayo shuthi ayisasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hhayi ayiyihlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa uzokuthiwa hamba hambe uye echolotsho kanti icholotsho angithi yiyo nale phumule pho ma ngabe sengithunywe echolotsho futhi into yenza abantu bona bengabi lezithupha bengabi namabhedi yiku
ukuthi echolothi uzahamba kuyofunakala ubufakazi, awulayo imali yokugibeza abafakazi, awulayo imali yokuthi ugibele uye echolothi, awulayo imali yokuthi ufike ubhadale. Sebebuyile sebekhichiwe sufuna ukuthi uyabhadaliswa. Into abayenzileyo irong. Ngeke ngibaka ngoba kade ngibulala ngibabuza kantweni ngubani kanti ngubani. Babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga. Beze ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa ukuthi singadizi. Kodwa amasebenzi yalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena. Kodwa uzothiwa ugogo seyibona la mgogo ukuthi hayi ngizama ukuthi ngikhiphe inkukhu, ngizama ukuthi ngikhiphe lokhu kwenza ukuthi abantu abantwana bami belungile. Ugogo wenzela abantwana bamntwana bakayenzeli yena yena uright. Khona lokubona abakuboni konke khona lokhu. Ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntwana kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha. Ngaba lesesikoleni bafuna lokhu, bafuna lokhu. Into eyenziwe ikhumbula hayi ayinhlanga. Eyenzekele ikhumbula hayi inhlanga. Ukuthi abantu nje bayobhadala amafotokopi. Bona balawo umshini wefotokopi. Kufanele abantu bayobhadala ama-affidavit. Ama-affidavit lawa sefunaka setholakala kulaba besikole ekukhumbula.
Yalibingelela ku-Studio 7 basakazi. Laba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizwa bekhuluma nge-MRP. Bethi kathi MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga sidinga amavoti. Kathi-ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle. Kanti yona i-MRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele. Angithi ukuze yehlukanise ilizwe ukuthi ithole amavoti ebantwini. Amavoti ngabantu ababesimalaye layo. So ngeke ifuna ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote. Meliqale ivote i-MRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi babo. Uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje bafuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi. Ikakhulu bona laba abangabama-MDC. Ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotele i-MRP kuyafoswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP. Omunye omunye azikhethele. Lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC. Ozwisise MDC kaye ku-MDC. Oku-MRP kaye ku-MRP. Kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyazi bephonge uyala iqiniso elisegcekeni. Uyazi ogawule baningi kakhulu emhlabeni yazi. Ikhuleka laba abalandele i-MDC abantu bakithi. Landelani i-MDC yaseyaliyalisanga. Liyekudla linanti liyadla. Ayikhona ukulokhu elingenela abantu lifuphambula abantu eqinisweni. Abantu bakubona ukuthi siyancindezela. Khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe. Khonapho omunye umuntu abekhulumisa ekhaya abantu bakhe baseGoli. Kheneze ngelabo kodwa nobele kusithi hayi i-MRP njani njani. I-MRP votelani i-MDC 20s. Kuyini ekwenzileyo i-MDC 20s. Kuyini.
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla nxa kuqathaniswa lamanye amaviki. Ukucubungulwa okwenziweyo kuyona le iviki kuveze ukuba amanani abesehla ngesiqubu ebesingakaze sibonakale kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sikhuluma nje kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 685,027 ababulawa yi-COVID-19 selokhu leli gciwane laqala kwele Melika. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ngosikhala kulo mhlubu lesikuyo ngapha no-Texas, i-COVID isabhahile mpela kodwa-ke akusafani lakuqala. Ngathi kungconywana nje ngoba awamaningi kangako amabhizinisi kumbe ngithi indawo ezivalile ngenxa lowo mkhuhlane. Kodwa nje abantu besakhuthazwa ukuthi bahlale befake izifonyo kanti njalo bahambe bayohlaba amajekiseni wona lawa okuthiwa ayavikela lo mkhuhlane.
Abantu bayahlatshwa yini ijekiseni kumbe sokwama abantu abasayi ngobuningi?
Amajekiseni asahlatshwa akumanga lokhu kusiya phambili. Abantu yebo bakhona abaningi abahamba bayohlaba kodwa baningi abangakuthandiyo ukuthi bahambe bayohlaba. Kodwa-ke sibona-ke manje indawo eziningi mhlawumbe indawo lapho abantu abasebenza khona sekule mthetho ethi khona nxa ungahlabanga ijekiseni kusho ukuthi ufake abanye engozini. Ngakho khetha ukuthi uyahlaba yini ijekiseni noma uyeke lowo msebenzi. Engibona ngathi lokhu sokuyindlela ebamba abantu yokubamba abantu ngamandla ukuthi bahambe bayohlaba lawa majekiseni. Kodwa-ke hayi isimo sona asisekho sibi njengakuqala.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani umnyaka lo usiyaphela, umumo oyabe usungcono yini khona ngapho?
Nga sikhangele ngokwenzakala phandle lapha kungathi kuyathembisa ukuthi into zizabe zingcono kusiya phela umnyaka njengoba ngishilo nje ukuthi abantu babanjwa amanje ukuthi bayahlaba ngilethemba lokuthi lokho kuhlaba kwabantu amajekiseni kuzenza lo mkhuhlane engathi uyavimbeka kancane ngingasho ukuthi kodwa uzabe usuphelile du kodwa nje ngibona ngathi kuzabe sekungcono okudlula khathesi.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe sihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna. Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.